Isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kumpalakazi 2017. Ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Owaye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe impuluwa. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet lay isitengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kuthiye khona umgane.
Namuhla eZimbabwe limanyene lamanye amazwe ngelanga lokunanza ukulwisana nokumemetheka kwegcikane le-HIV. Umongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizinisi bamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ngobuningi babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iziphathamandla ze-immigration kwele Botswana zibikwa zinikele obe ngumsekeli kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ezandleni zebutho leZimbabwe emngceleni wePlumtree namuhla. Sikhuluma nje uMphoko ubikwa esezandleni zebutho.
Lokhu kuvezwe ngobe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ebhala enkundleni yeTwitter kumizuzu esanda kwedlula. Umoyo ukusolile kakhulu lokho esithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Mphoko sebotshiwe yena umongameli Mnangagwa wayethe engaphenduka kasoze abotshwe. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asechothoze idale elitsha elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama esithi lilabantu abavele babekhona phansi kombuso kamongameli Mugabe esesangumongameli ngakho akulanguquko abangayiletha elizweni. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lichothoze ukukhethwa kwenkokheli zebutho ezibalisa umnumzana Perence Shiri kanye lomnumzana Sibusiso Moyo onguye owethula umbiko wokuthi ibutho selihlalise phansi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kumaviki amabili edluleyo. Lichothoze njalo kuba khona kukamnumzana Lazarus Dokora kuleli dale lisithi nguye obangele ukubhidlika kwezemfundo. Asizweni ingxoxo lomnumzana Bednego Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT ngaleli dale.
Abantu beZimbabwe sebezaba lelithuba lokuthi bazibonele ukuthi nxa babecabanga ukuthi uMugabe uphumile izinto sezizabuyela endaweni engizayo. Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe impuluwa. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet lay isitengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kuthiye khona uMugabe. Umgabe ungakhohlwa ukuthi sithandekile ubevele esenza izinto zakhe ngohlobo lwezana. Ngiza kunika ke mina imizekeliso eminingi ethengisa ukuthi uthathele khonapho lapho kuthiwa uMgabe. Wona bana abantu ababekhona ababevele bengabakamgabe kodwa ke khathesi sebengabe kuthiwa yiNacoste. Kubamisele bonke bona abantu okuthiwa ngabela. Phakathi kwama-ministers angu-20. Kulabo mama abathathu kuphela. Kuyakhanya konkani ukuthi sekuyele khona bana lapha kulo mkhakha. Okwenzakalayo nje kuphela ukuthi lapha sifike sangeniswa entweni abantu beZimbabwe bonke bangeniswa entweni yezanu ngenxa yokuthi vele abantu kade bezonda umgabi kangaka basebenzisa izanu siyayizonda ngokuphuma kwamgabi izanu. Izanu kayikaphumi lokhu isaqhatha.
kodwa abanye bengathi laba ngabavele sebela lokho kuthiwa iexperience abevele bebesebenza bekuzabalula yini ukuqhatsha abantu abatsha abangakwaziyo umsebenzi kube yibabaningi.
Kambi experience yama ministers eZimbabwe yipi? Ngoba iexperience abayaziyo siyaziyo thena ngokudikiza umnotho welizwe. Iexperience esiyaziyo yama ministers ezani ngokuthi bahlukuluza abantu. Iexperience esiyaziyo eZimbabwe lapho ngokuthi bale corruption edlule umuntu wonke. Na unanga kuyafanana lezani ngoba iexperience yakhe ngokuganga nalezi nto. Iexperience fanele be iexperience yomuntu esimaziyo ukuthi esekuhulumende wayesenza izinto eziqondileyo. Ekuhulumende wayesenzela izinto abantu. Namhlanje kasilamali elizweni sithandekile ngenxa yokuthi khona abantu bona babeganile. Namhlanje umnotho welizwe ubhidlile waphela.
Abebutho labo abakhona-ke
kuyafakaza ukuthi ibutho lisebenze kanye-kanye laye umpresident uMnangagwa ukuthi bakhiphe umgabe bafake yena. Okwebutho nje yinto encane eseceleni. Ungakhohlwa ukuthi-ke na muva lokhu besivele sikhala ngabo abebutho ukuthi bayangenela entweni zombangano.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe, umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT, sixoxelaye ekobulawayo.
Wonke waba ngunkosikazi kamnumzana Ignatius Chombo, yena obe ngumphathintambo kahulumende osuswe libutho uMarian, uthi ubuhlungu kakhulu ngendlela uyise wabantwabakhe aphathwa ngayo ngabezomthetho ayalelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. UChombo uthi indlela izibotshwa eziphathwa ngayo ifana xathu le isetshenziswa ngesikhathi sombuso wabelungu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Chombo utshela intatheli izindaba ukuba ulukhangela ngendlela ezimbili lolu daba lokubotshwa kukaJombo. Eyokuqala, njengomuntu wezombusazwe, kwelinye icele alukhangele ngelihlo lokuthi nguyise wabantu abakhe. Kungakuhlangothi lokuba kungowake waba ngumkakhe, unkosikazi Chombo athi waphatheka kubi ngesehlakalo sangomgqibelo lapho abone khona uyise wengane zakhe esehlule ungena emoteni yezibotshwa ngoba efakwe amankentana enyaweni wabotshwa ngezankosi ezandleni. Ngalolu suku uJombo wayalala e-remand prison ngemva kokuba umantshi wedale le-magistrate umnumzana Elisha Singano emncitshe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Unkosikazi Chombo uthi lanxa sebehlukana lomkakhe wezwa ubuhlungu obuphindiweyo ebona isiphatho esasinikezwa owaye ngumkakhe lo.
Although he is my ex-husband, I see her feelings as my the father of my kids, and especially the Saturday incident where he was put in leg irons, I cried.
UMarian uthi okwenzakale kuChombo kumvule amehlo ekuthini kumele kuguqulwe indlela eziphathelane lezibotshwa ezilokhu zisasetshenziswa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse.
It's a pity when he was in power, he didn't address that. And I think Themba Mlisba had called upon the ministers to make sure that they look at my conditions of Vasunga.
UChombo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi mhlaka 23 Lwezi ngemva kokuba eswelakale okwamalanga ayisichiyagalolunye ethunjwe ngabakubutho. UChombo uzavalelwa kuze kuyefika mhlaka 8 Mpalakazi lapho azamiswa khona phambi komthethwandaba we-magistrate njalo esetheswa amacala ambalwa abalisa elungathembeki i-corruption ngesilungu, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo ngesikhathi engumphathintambo kanye lokuntshontsha imali efihla ubufakazi i-fraud ngesilungu. Esinye isizathu esinikezwe ngumantshi sokuncisha uChombo ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso ngesokuthi uyesatshelwa ukuba uzophazamisa ubufakazi kanye lokuba besesabela ukuba engalinyazwa nguZulu ngoba ethukuthele ngaye. Igqetha elimela uChombo umnumzana Love Mombaduku uzama ukuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m., lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Ele Zimbabwe lilamanye amazwe omhlaba lamhla linanza ilanga lokwenqabela igcikwane le-HIV ele World AIDS Day kobulawayo e-White City Stadium phansi kwendikimba ethi Closing the Tap of New HIV Infections. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe lamhlanje bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacoxisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlolwa igazi kuthi abanye babonisa uzulu ukuba ngempela ungaphila legcikwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenakhi kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona iHIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo iprovince ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration. Sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansile dolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansile yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu ethi lenani labantwana abazalwa bele ngculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmissions, zitho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu ngenye indlela nasesiloko okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube ohamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home-based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama community health workers sizuze ukuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka kuhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangelelo hlelo lwe-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo. Sehlukela lukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza, kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igcikwane emzimbeni kwamanye amazwe. Zinengi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igcikwane layehlisa igcikwane kanye lamaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje olwela amalungelo oluntu unkosika olwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana uthi lanxa iningi eliphila legciwane le-HIV liwathola amaphilisi lemithi efaneleyo kusakuningi uhulumende amele akwenze ukulwisana lomkhuhlane wengculaza.
Yendlela esikhangele ngayo abantu bonke bathola uncedo olufaneleyo. As it is, singakhangela ukuthi khona ngitsho lasemakhaya bayizuza imithi yona le kumele bayisebenzise. Khathesi eZimbabwe nxa sikhangele nje hayi sibona ukuthi uncedo lwakho nalungcono noma nje imithi yakho ningazanthwa yasalele emuva kodwa hayi singcono abantu bonke bayathola uncedo.
Uhulumende omutsha lo uyatsho yebo ukuthi uncedo bayaluthola mpela abantu kodwa uhulumende omutsha lo kuyini elingamkhuthaza ngakho ukubana mpela umkhuhlane lo utholakale ulwiswa ngendlela yezinga eliphezulu.
Thina nxa sikhangela ukuthi khona kwamanye amazwe bale mithi engcono abanye sebesenza lokhana ukuthi nxa kuyukuthi ama-partners ba-discordant so babe bekhangelela ukuthi khona omunye babehlangana bengaprotected angisho kulo muthi abawuphiwayo ukuthi njani ubancede. So lapha eZimbabwe asikafikelwa yilona lelo ncedo. Nxa lungafika lapha kungaba ngcono. So uhulumende siyacebisa asincede ngokuthi ayenze ukuthi imithi le zizakala kwamanye amazwe aphambili izizakale lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi nxa ingazizakala lapha lathi sizaphila ngendlela engcono ngegcikwane lenaleli.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngowafasi 8 kusiya ku-9 ntambama. Live Talk lamhla sixoxa ngokukhetha kwedale labaphathi intambo i-cabinet oseluswelwe ngabaningi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amalunga edale lePhalamende yakweleBhilithane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe nguMongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesimuslim.
Umantshi wedolobho leSan Francisco sethole esinye isizalwane sakwele-Mexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-Melika singelacala lokubulala ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo saba ngalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Umongameli Emerson Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba inguquko efunwa nguMnangagwa ngethi amankampani kwamanye amazwe adinga ukungena kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu yiwo wodwa amele abanjwe ngamandla ukuthi abe lesabelo samachumi amane lasishiyagalombili kuphela i-49%. Isabelo samachumi amahlanu lanye i-51% kumele sibanjwe yizizalwane zaseZimbabwe. Kambe lokhu kungahukana abakwamanye amazwe laba? Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Lokho kokuxosha ama-investors kwakuyinto eyayingafanelanga ukuthi ngabe yayenziwa leyana. Okwezinto ezifana leze-mining. Eze-mining ngibone ngathi kuyinto elungileyo, kodwa into ze-mining kakhulu izinto ezothi ngabe zikhangelwa nguhulumende. Kuye lo hlelo olukhangelane lokuthi izinto ze-mining zihambe ngendlela eqondileyo. Ngoba kwesinye isikhathi zingabuya kuma-private sectors. Kuba kuhle, kodwa kuma-private sectors kwesinye isikhathi kuba le ndlela thize usuka kungasakhanyi kahle, izinto zingasakhanyiswa ngendlela eqondileyo. Kodwa ngabe baliqondisa ibhili lelo ukuthi ukuqondisa umthetho lo ukuthi izinto zikambe ngendlela efanele vele kwakungafanelanga khona ekuqaleni ukuthi ngabe bawufaka umthetho ngale ndlela ngiyazi ukuthi singabantu bamnyama lami nginje ngingumuntu omnyama kodwa nxa ngicabanga at the broader spectrum ngikhangela ukuthi omunye umuntu uzwa njani nxa ukuthi engathi esithi ukuzokwenza ibhizinisi athole umthetho efana nale eyayifakwe ngumgabe lokala kwakubulala ilizwe kwakusenziwa ngumgabe esenza ngumbuso langenhliziyo ebuhlungu kodwa kwakuyinto vele engafanele ukuthi ngabe yaba khona
sesingabona yini mnumzana Dube abakwamanye amazwe bebuya ke eZimbabwe sebezovula amankampani
umthetho weindustrialization babunkomo ngumthetho oyiwo obambe izinto eziningi kakhulu njengoba sasihlala sikhala sikhuluma ngalo lolu daba umthetho weindustrialization abantu before ama investors bezobuya baqala bakhangele izinto ezifana lezinzane so nxa ukuthi kubabupha abasoze bayenise ukuthi babuye kodwa nxa betshintsha imithetho bewutshintsha okweqiniso ngoba kathesi abantu ngiyazi abaningi abantu abasese-skeptical ngendlela yokuthi babone umgabe indlela akahengla ngakhona izinto wakhuga ama-investors ukuthi akabuye waqeda laphana wabajikela so abantu bazabuya kodwa bazabuya kancane kancane ngoba basadinga ukuthi baze babe lesiqiniseko eseqiniso ukuthi ngeqiniso utshintsha okweqiniso yini noma yikuzama ukuga ukuthi balethe amabhizinisi yabo beqeda laphana mhlawumbe after 5 years bawutshintshe futhi bawuguqule
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane
Ichi waza Friday my darling waza Friday umsebenzi ubokile waza Friday my sweetie
Woza Friday lamhlanje sihamba lo mhlabeleli wakobulawayo uHwabarati kubika uEzra Chisaspanda
Dasha Mr. Hwabarati
Iningi lithi kuntuntu ziyathunqa akusela abahlabeleli abanene ngemva kokuba abaculi abanjengolove moma jaivana bayekela ukucula laba sithiyayo abanjengomoyi usolomon skwiza uHwabarati uthi abantu bangakhali sekhona ukuzobusisa abantu ngomculo wakhe owezinga eliphezulu
uHwabarati
lingiboni sengibasophe kancane lingikhuphule ngalo mculo igadila lezilo kuthula insilo kusela similo kusafani lasentulu kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline semnyango nyanqonqoza The music ya kopoza Chase Maravina ngas Nyobo ngangtini Njimu Hwabarati nyongoloza
Kubula Sasha Kubula Sasha Kubula Sasha
Wasa daso
Awinyoni ya mako
Awinyoni ya belu
Awinyoni ya masu
Wosantata Wenyoni ya
pitu Awinyoni ya mako
Sarewona alimtawa zomuhle Ikamala mungchafeti lukuzalwa uHwabarati ngile stage ukuthi uHwabarati kuchaza ukuthi abantu kabathande lokhu kuyibale ngalithola from iSwana ngayingusatic festival lapho engayenza khona into yathabisa abantu bona babethi uHwabarati kuyakurata besithi ngibuyele stage so kuchaza lokhu ngazinika ibizo lami khona lapho
umculo kaHwabarati ukhanya usungenile ebantwini njalo ujabulelwa ngabantu abaningi Vele ubiza usithini umculo wakho
okwamanje sawuthi iphula wayo music ngoba angayitholi kahle kathi genre eqondileyo ngalomculo but engakutsho ukuthi umculo wami umumethe kakhulu isintu ubuyithi bethu njengamandebele lapho esaqala khona
Siko Hoza Friday siphethe umculo osehlophile ngobulawayo uHwabarati ucula kanje nje vele yena ke unamadlalethi amangani
Aunyoni ya besuluhi Wosanhlanhla, wosanhlanhla
Wosanhlanhla,
wosanhlanhla
Yeah, uhobo ratule 3 albums yaqala ethi Kaslam and then yes 2 Woza Nhlanhla and then yes 3 engisandwe ukhipha ka Tsithi Silwane. I-music le itholakala kithi sikabile shop ecacayo kobulawayo lapho ukuthi i-music ethifa ke ngapi. Kodwa engakutsho ukuthi Woza Nhlanhla ukhona kuma iTunes.
Ingoma zikahobo ratule zikuthazelana ngabathela labatha.
Uyazi ngifuna ukukhulisa ubulawayo ngayo kungakho konke ngikwanisa ngifike la kithi ngifuna ukusabalala ngigcwele umhlaba wonke.
Kuba kuhle uba nabahlabeleli abaneni abaziyo into abayenzayo. Ungene wathaya isicathulo kwezokala uHobarati ngahayizi ngaklabalali kodwa uziculela kamnandi uJaphethe futhi usekhona ukuzovuselela umculo wakondongaziwelele umculo okumele ubulawayo aziqhele ngawo ngoba ke kodwa uZethunqa yiwo muzi owacathula ezomculo awubani isikhathi somhawu yekela siHobarati ngomrata kaHobarati elogazela emnyama. Ingoma esithi amakhwela intaba
then you tell in kanye bethu kwabarathi makhwela intaba makhwela intaba
libe lempela viki elithukela ngimele studio 7 ngimeza Thizo Sibanda what's up was a Friday
makhwela intaba
yona makhwela intaba
sifuna wona makhwela
intaba sifuna wona makhwela intaba
Kitekyofalwa abantwana basukuthi kakhulalwa microphone phetho yimi kakhulalwa ngicela ama flat lapho pasopo suka phansi kwami lapho kwenisalusa yimukhobarathi umthako mnyama unyongo dosa sikebe ngesifocus ngifana nomadosa gijima yabatshela bonke nabo mamgomposa mina ngisabi noma ngubani ongahlokosa inkomo yakithi le ngifuna umalungusa njengoba lesipidla sami lesimafohlosa bona abadala sebetshaya ihlokolosa ngase ngakhumbula uSolomon Sikhusa lala ngoxolo Simon Panda wesuntusa ngumculo mina amandebele ngizabaduduza
funa wona makholenja
wona makholenja
Wosalaso kenu kobarathi kusukuma umhlabathi funa ukuramonathi ngoba ufisa ukuthakatha funa ukhamonathi ngoba sikhomba ngaphakathi fana kusola imali enhleka siramina amagwala gwala ungasodlala kobarathi uzojabula ukuqamula ngelirik fana kithi nyakujabula ngena mina kushisa phansi fethu nyafutha umbrepa kanamhlanje bophenduka isiduda nyarepa ziyakhupha khipha isikipa ngiyatipha uyayiswa lento mina nkumsetho bakhulu umthetho fana kithi sesikhona noma benza umona mfuna bacasi ke khona tukhona ebo kefa kazeri myaba
wo mfuna bonandi
yola wa kwenda
wo salala tama kwenda mashiya wo
na wona
wo mfuna ndezi snacks wo
yola wa kwenda
wo salala tama kwenda wa
una wona kwenda
jabu
Angithi lonke liyazi ukuthi mina ngenza kuphela egazela imnyama asiphume kanje.
Nama kwelintaba wo kwabarathi edlabela kamnandi ke qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ubesenkundleni lapho ehamba lo Ezra Chisa Sibanda. Kuwoza Friday uhlabela okwezinga laphezulu mpela lujaha uhlabela njalo ebamsana iqhaza labahlabeleli abanengi abagoqela unkwali lo Jays Maravini idlozi lomculo. Hayi bekumnandi mamhlanga sesinga ziqhiba ezosuku siphe abalaleli inhloko zezindaba zalamhlanje.
Yebo Ntunga, owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Lamhlanje eZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV.
Umongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho we-indigenization.
Kwanelo kwalamhlanje Oliver lelisayo ngontunga milinkomo.
Lami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.